umsebenzi lokumunjalo akakabekwa lokusalize ama-DNA test sesayenza i-DNA test sofani nama-results sisizwe ukuthi kwenzakalani kuhamba njani kukhona okwamanje ngoba lathi sihleli seminyameni basikhela sithi silinde bazasifonela lokusalize wona ama-DNA test.
Imuli emeleleyo eZimbabwe ngale bona bathini?
Nawo lokho belindile ngoba kunanto abangayenza balinde thini esingapha lokuthi kube kumele phela ama-results wenze ukuthi thina into efanele sibanikeze i-go-ahead ukuthi isidumbu sibuya nini okwenzakalani pho ngendlela yokuthi loke sisemnyameni loke bangabantu abasendlini.
So akula kukhangelela ukuthi kungabe kukhangelela ukuthi kungaqalisa ukuhamba nini?
Ukuhamba mfowethu ikonsitsha ukuthi vele asilalo ulwazi ngoba sathi sithi siyabuzisisa abasitshela ngabo 2 weeks to 3 weeks labo abakhoshiwo bathi sizama utshutshisa i-ambasi. So okuyikho vele iqiniso kasilalo.
E-embasi laphana litholile usizo na?
Yebo, i-embasi yasincedisa ihamba lathi impela kizo zonke izinto lanxa kuyo khona ama-DNA test la iyabikhona ukuthi la yizi ukuthi kwenzakalani.